siyabonga Chris lishona njani emakhaya yikudivana emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 26 ngombimbitho 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emweni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Sina njengentatheli izindaba into esiyisolayo kakhulu. Ikakhulu sikhangelele ukuthi sinanze ilanga le World Press Freedom Day elizayo kathe sinje ngo May 3. Ngakho ke ngamafutshane sithi hayi phansi lokho.
Umthunywa weHigh Court ukhwathaza amahofisi eThe Source edinga ubufakazi obuphathelane lokulotshwa kwendaba ezimbili ezibikwa zingaphazamisa ukuqhutshwa kwemisebenzi yenkampani kamakhalekhukhwini e-Econet Wireless.
Uhulumende uthi ukuqonga kwendleko yokuholisa izisebenzi zikahulumende kwenza kube nzima ukuba esale elemali yokuqhuba eminye imisebenzi eqakathekileyo.
Yehlukene imbono kaZulu phezu kokungaphatheki kwamacele MDC kukhetho lwama-by elections okudinga amalunga edalela ephalamende alichumi lesikhombisa.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Isithunywa somthethwandaba waphezulu weHigh Court sikhwathaze amahofisi enye yamankampani aweReuters eThe Source sidinga ubufakazi obuphathelane lokulotshwa kwendaba ezimbili ezibikwa zingaphazamisa ukuqhutshwa kwemisebenzi yenkampani kamakhalekhukhwini e-Econet Wireless njalo eyimfihlo. Intathe izindaba yethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngokuxoxozela obekusenzakala emahofisini eThe Source lamhlemini, amagqwetha amele amacele omabili athi iConnect leThe Source ephikisana phezu kokwenzakalayo phakathi kwawo. Umnumzana Tinashe Zindi umela iConnect kuthi umnumzana Chris Mike emela iThe Source. Uzindi walile ukucacisa phezu kwalesi sehlakalo esithi lolu ludaba olusemthethwandaba. Kodwa igqwetha leThe Source uMike uthi sibamangalisile lesi senzo se-Econet njengoba lolu daba lungakathethwa kabanzi emithethwandaba elakhe icele selilukhweze edalela phezulu ele-Constitutional Court liphikisa okuphume e-High Court. Inkokheli yenhlanganiso ezimela amalungelo entatheli izindaba okubalisa eZimbabwe Union of Journalists ZUJ kanye le-Media Institute of Southern Africa MISA Zimbabwe bebekhona kungenelwa abeThe Source. Unobhala jikelele enhlanganisweni yeZUJ umnumzana Foster Dongosi usisole kakhulu lesi senzo.
Kwenyanyisa okwenzakalayo into ethusayo, into emangalisayo ukuthi nxa iHigh Court ike yabeka eceleni isinqumo sayo esokuthi impumela iminjani bese sibona abeyiConnect lamapholisa begijimela uzohlukuluza intatheli izindaba lapha eThe Source. Into esimangalisayo njalo esenza simangali ukuthi kanti liqiniso na ukuthi iConnect ekwenzayo kumbe ngabanye abantu abakwenzayo. Thina njengentatheli izindaba into esiyisolayo kakhulu, ikakhulu sikhangelele ukuthi sinanze ilanga le World Press Freedom Day elizayo kathe sinje ngo May 3. Ngakho ke ngamafutshane sithi hayi phansi lakhulu.
Wengeze uDongosi ethi kabajatshuliswa yilesi senzo njengenhlanganiso ngoba kuyisibonelo esikhomba ukuba bukhulu bunzima intatheli izindaba zizabhekana labo kwelizayo eZimbabwe.
Lokhu kusitshengisa nje ukuthi phakathi kwethu kulenhlanya eziningi. Kulabantu mbe asazi ukuthi babhemani ngezikhathi ezithize. Ungananzelela kuma malanga asanda kwedlula amalungelo entatheli izindaba kade engananzwa kakhulu, ikakhulu isikhangela ukuvalwa kwamakampani, abantu bephonga ukuvala nje besenza santando. Sinanzelele ukuthi kwamanye amaphephandaba ungananzelela eDaily News kule ntatheli izindaba ezintathu ezigxothiweyo emsebenzini. Ukhangele even uye kubo Herald ubona ukuthi kulomunye wethu oke wamiswa umsebenzi okwesikhatshana. Ngakho lokhu kutshengisela ukuthi kumele sibophe ziqine, sibophe ijambo, sibone ukuthi nxa kuyukuthi bakhona sebefuna ukulwisana lathi, sibone ukuthi lathi sizazivikela njani.
Lokho kusekelwe ngumgcini sihlalo wenye njalo inhlanganiso yentathela izindaba eyemisa Zimbabwe umnumzana Khumbirai Mafunda. Umafunda uthi lokhu yikwephula amalungelo entathela izindaba amunyethwe isisekelo sombuso esitsha njalo kuyabethusa kakhulu. Umafunda uveze njalo ukuba lokhu kungenelwa kwabe The Source bekujonge ukuthola igama lomuntu owatholisa ulwazi phezu kwendaba abazilobayo ngenkampani ye-Econet. Iqula labaze ukuzangenela linkampani yezindaba babalisa ingcwethi yokusetshenziswa kwemitshina yebulenjini ye-Econet, u-Deputy Sheriff kanye lamapolisa. Intathela izindaba lazo zize ngobunengi ukuza kufakaza obekusenzakala. Lesi sehlakalo esithethe phose amaholo amabili siza ngemva kokuba uJustice Joseph Msakwa wedalele High Court enqume evumela ukuba inkampani yabomakhalekhukhwini iyengenela abe The Source ukuyadinga ubufakazi lobu ukuze bethulelwe uRegistrar weHigh Court ukuthi alugcine. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Udaba lolu lusitshengisa into ezimbili. Okokuqala ukuthi elizweni laseZimbabwe inkululeko yentathela izindaba iseselokhophe, ayikathi yafana lakwamanye amazwe ukuthi intathela izindaba ziwe lakho ukuthi zingabhala izindaba zingahlukuluzwanga. Kuyindlela yokuzihlukuluza, kuyindlela yokuvikela or yokubavalela ukuthi babhale iy'ndaba eziningi ezizafana nalezi, ngoba ziningi iy'ndaba ezinkhona ezizaphuma. Ungabona kusenzakala kanje kwesibili kusitshengisa ukuthi kukhona ukuchaya amanzi abayekho abazama ukukuvalela. Ilizwe leli liseselohambo olude nxa ukhangela ngesingathi i-freedom of expression, ikakhulu i-freedom ye-media to communicate and saziswe njengozulu wonke into ezenzakalayo elizweni.
Okwenzakale kunhlanganiso le lamhlanje ubona kusiba lomthelela yini kwezinye intatheli zindaba kanye lenhlanganiso ezisebenzelayo?
Kukhona ukuthi kube la lowo mthelela, ngoba into okuzayenza ukuthi ama-journalist agcine sesifika kusibanga sokuthi nxa ezahlukuluzwa ngale ndlela, ngoba singakhohlwa ukuthi sikhuluma ngodaba olunje ngemva kokuba khathesi kunje kuleyinye i-journalist okuthiwa inyamalele engaziwayo ukuthi ikuphi. Khona ukuyana kusitshengisela ukuthi kuyindlela yokuhlukuluza i-media yonke jikelele, njalo zokuyinika i-warning nxa ngingakubeka ngesilungu ukuthi bayeza kuningi abangakwenza. Ama-journalist into asezayenza ukuthi ayenze singathi ngesilungu i-self-censorship, ngoba bekwazi ukuthi bangabhala iy'ndaba ezinje kusasa bazahlukuluzwa kuthiwe ngabaprofu ukuthi bazithethe nga.
Umnumzana Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe sixoxela ekwelebhilithane.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Uhulumende uthi ukuqonga kwendleko yokuholisa izisebenzi zikahulumende kwenza kube nzima ukuthi asale ele mali yokuqhuba eminye imisebenzi eqakathekileyo efana lokuvulwa lokulungisiswa kwemigwaqo, inhlelo zamandla kagetsi, amanzi lokunye. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Khuluma emhlanganeni wabomanjinela abasemsebenzini wama-quantity surveyor eHarare lamhlanje okhokhela ugatsha lwenhlelo zikahulumende kwezemali lokuhugwa kwabafuna ukusungula amabhizimusi eZimbabwe, uDokotela Desire Sibanda uthi imisebenzi yokuvuselela inhlelo zentuthuko kuleli idinga imali eningi kakhulu engekhoyo okwamanje, ngoba iningi lemali yesizwe iphelela kuholo lezisebenzi osokumele kulungisiswe. Uhulumende uthi le nhlanganiso asebenzelana lazo eziphathisa ngemali ezigoqela i-IMF le-World Bank seziqonqosela udaba lokwehlisa kwendleko kahulumende ikakhulu eya kuholo. Indleko yeholo elibhatalwa nguhulumende ibikwa ithatha isilinganiso sokungamachumi atobanumenembili ekhulwini 80% yemali yonke esetshenziswa nguhulumende, okulinani eliphezulu kakhulu. kubhajethi yalonyaka kumali efika kumabhiliyoni amane, $4.1 billion, imali efika ku $3.6 billion yayo iphelele kuholo, okuthiya uhulumende elezigidi phose ezingamakhulu amahlanu amadola, $492 million kuphela yokuqoqa yonke eminye imisebenzi yayo. Umnumzana Joshua Ndlovu we-National University of Science and Technology, NUST, uthi imisebenzi yamasurveyor igcina idula ngoba kungela kumanyana kundlela abasebenza ngayo. Ethi ukumanyana kungehlisa indleko kakhulu.
Kumele babambane ndonye basebenze ukuthi ba achieve the same one goal.
Umnumzana Sibanda uthi njengendlela yokuthuthukisa ezomnotho sebehuga izizalwane zeZimbabwe ezihleli kwamanye amazwe ukuba ziphatheke emisebenzini yesizwe, behuga lamanye amazwe afana neGermany, UK, Denmark, Sweden, Le France, azekhanya esethakazelela ukuphatheka kuntuthuko yelizwe. Ethi sebefunda njalo emazweni afana le Mozambique, Angola, le Ethiopia ukuba avuselele inotho yawo kanjani. Umhlangano lo oqoqwe inhlanganiso yeZimbabwe Institute of Quantity Surveyors ingenwa zingcitshi ezivela emazweni agoqela iZansi Afrika, Angola, Botswana, lamanye njalo kuphela kusasa. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Uhulumende uthi ukudingisisa akwenzayo kukhomba ukuthi izilimo emasimini zilokhu ziqhubeka zisitsha elizweni, ikakhulu ezigabeni zeMathebeleland ngenxa yokuswelakala kwezulu eleneleyo. Umnumzana Maqhawe Moyo isiphathamandla sebandla leZANU-PF njalo eyisakhamuzi sesilobela esebenzani ward uthi inhlanganiso ezizimeleyo lazo zidingisisa ngalolu daba esigabeni sakhe ngenjongo yokusiza abantu okusobala ukuthi abasoze bavune lutho emasimini.
Emasimini kuthile okuthi vele indaba yakho nambona ngami ingadlule ka-47 nanxa ngazange ngiyibone, kodwa sengiyibona ngevision ka-2014-2015 farming season. Izulu lonyaka linile kakhulu laba lemvimbi, izilimo zakuqala zatshona zasela amandla ukuthi zikhule ngezilo eliningi. Kufika lapho izulu ahamba izilimo lezana zingakakhulu zivele zithiwe izilo eliningi sezifinyile, lahamba naloba kuzofika ngalonamhla izilo
lio. Siyezwa njalo ukuthi uhulumende uyabhodabhoda ehlolisisa ezigabeni ezijiyeneyo zelizwe ukuthi isimo sinjani emasimini, sebeke bafika khona ngapho.
Ihlanganiso le kuthiwa yiMatopo Research Institute ekuthiwa i-CRIFAT esebenza isemandebeleni le eMatopo, bababona ngezolumo bafikile bezame becubungula bedingisisa ebantwini ukuthi kambe kungabe kuyini abantu abakusweleyo ukuze kube izilimo, kumbe kwabakhuthaza ukuthi limane izilimo ezinzi. Asazi ukuthi lunede bana abazasiphathela lona, kodwa bedingisisa ukuthi kambe uphila njani na xa usemakhaya kumele lizani ilizwe liphila ngani njengemuli, ukuthi ilizwe ekhaya kumele elikudingayo ukuze liphile njengemuli.
Kodwa ukudingisisa okunjalo kuya kuncede yini?
Ukudingisisa i-research enjengaleyo sithandekele mbona iyaphathisa, ngoba kungadingakala njengesigaba ukuthi isigaba esinje silo mhlabathi onjani. Umhlabathi lo uthathe uyecutshungulwa kubonakala isilimo esingalima kulowo mhlabathi esiphangisa ukuvutha sesikhangele i-global le-global change. Iweather sitshintsha, siphangisa izulu, iphangisa ukubuya, iphangisa ukuhamba. So kungaba nezilimo eziphangisa ukuvuthwa ezingalinywa within that period, i-short period analeyo. So ngibona ngani i-research enjengaleyo kufanele ikhuthaze isigaba ngesigaba sibonakala ukuthi singalima wuphi umhlabathi ohambelana nezulu yaleyo ndawo. Singabhokulima inhlanyelo elinywa ku-region 5, elinywa ku-region 2, ilinywa kuthiwa elinywa khona lapho akuhambelani. Bonani uhulumende ngomthetho kahulumende ukuthi adistribute inhlanyelo according to ama-regions, ukwenzela ukuthi izilimo zabo leyo ndawo zihambelane nezulu nakuleyo ndawo. Xa lilutshwane kube nenhlanyelo ezihambelayo lalelo zulu.
Lo Mnumzana Maqhawe Moyo isiphathamandla sebandla leZANU-PF njalo eyisakhamuzi sesilobela esebenzane ward bekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonale esilobela.
Kulife Talk asihluzeni bomama lamhlanje sikhangela udubo lokwendiswa kwamantombazana esisemancane.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Putin wele Russia utshele iziphathamandla zezomvikela elizweni lakhe ngolwesine ukuthi leli lizwe kumele libophe ziqine ngoba libhekane lobunzima obubangelwa ngamanye amazwe athuthukileyo angentshonalanga azama ukudala okungahlaliseki kilo.
Amapolisa akwele Uganda athi asethole imbiko yokuthi abahlamuki besimuslim abedlulisa amalawulo bakwele Somalia abe al-Shabaab baqoqa ukuhlasela isigodlo salelo lizwe eseKampala.
Umtshutshisi wakwele France ubikwa ukuthi omunye wabatshayeli bendizamtshina yakwele German ewe yabulala abantu abedlula ikhulu lamachumi amahlanu e-German Wings ungenise lindizamtshina enkozini ngabomo.
Yehlukene imbono kaZulu phezu kokungaphatheki kwamacele eMDC kukhetho lwama-by-elections okudinga amalunga edalele ePhalamende alishumi lasikhombisa. Lezi zikhundla zidaleke ngemva kokuxotshwa edale kwamalunga ebandla leMDC Renewal Team kulandela isicelo sebandla leMDCT elathi kumele baxotshwe ngoba sebengase ngamalunga ebandla leli. Abanye ngabathi bekumele amacele la ncintise ngoba lokho yekuqhubela ibandla leZANU-PF lezi zikhundla ngezandla zombili. Kodwa abanye ngabathi hatshi vele ukungena kukhetho yikumoja isikhathi ngoba kukunengi okwenqabela ukhetho olukhululekileyo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele uMnumzana Victemba Nyathi. Ilunga leMTC Renewal Team ongomunye wabaxotshwa edalele ePhalamende endawonye loMnumzana Rejoice Ngwenya ingcweti yecubungulezo mbusazwe onguye osungula lingxoxo.
Lapha ngivumelana labo ngoba loba nje ngo-2013 ngangihlala ngibhala ngakho nje ngo-2012 ngisithi mina nxa imithetho elungisisa ekhangelisisa okokhetho ingakaguquki akuncedi ukuthi abantu bezimbabwe bathumele kuqeda isikhathi sabo besiyavota ngoba ukugebenga lokudlamudlamu lokuqili bezanu-PF sakuyaphela.
Ye Mnumzana Nyathi uthini wena asoze sibone na abantu kumnyaka ka-2018 sebethethelo naleli nyathelo lithetheyo bengasalisekeli?
Into yokuqala ukuthi yabinki thina njengebandla le-MDC team renewal sisehambele mhlaka-26 April sathatha emilestone resolution yokuthi kasingazeke siphinde sidrege iparty or sidrege abantu bezimbabwe ukuthi bevota nxa ama-key reforms electoral reforms engazange abe khona enziwe.
Kodwa Mnumzana Ngwenya akusozokwenze na ukuthi kufika u-2018 behlule kungena emadolobheni lapha abe-MDC?
Ya asikhathi sokuthi ukuba ku-parliament okwe-MDC wonke bomabili kakukade kungancedi lutho ngoba i-majority i-two-thirds majority ikuzama imithetho yonke ekathi fanele iguquke iguqulwe izinto zonke ezikhulunywayo khunywa ngama-sanctions ama-budget alokhu ekhunywa ngothinamasa angathi lutho ukwanda kwezizisebenzi zehulumende izitohwane zana ama-ghost workers kutho ukuthi nxa bengakalungisisi umthetho oguqula imithetho eqondane yokhetho i-MDC nxa ingela ama-fifth alingeneyo ukuthi bayakwanisa ukuthi ba-intshe imithetho kuyafana nje lokuthi msi akula muntu ye loba bangathuzilangise ngo-2018 kuqakathekile ukuthi bengalegitimize uhulumende obubili.
Ngiphenduke kuwe Mnumzana Nyathi, inyathelo lenu leli alisoze lenze ukuthi abakade belisekela bebuyele emuva?
Abantu kakhesi sikhuluma nje ngikhuluma lapha ngingena komunye umhlangano ozaphela kakhesi ngibuye ngingena omunye enkulumane ngo-5 siyexplainaze lezi zinto ezinjekazelezo ukuthi abantu beyandastendi ukuthi asigijimisi ukuthi abantu ababili abathathu babe nezikhundla yalelise ukukwanisa ukuphila sigijimisa indaba yabantu baseZimbabwe so ukuze kube nokuzwisisa okukhona ebantwini njalo sizokhuluma labo ukuthi kuqakathekile ukuthi ukuze siyethatha i-power senze inguquko esikhuluma ngayo kufanele ama-conditions okuya kuma-elections asivumele athi singene phihlane xa kungekho lokho sizosidlala nje ngesikhathi zawo bekwanisa ukuvotela ababili abathathu bengene eparliament befike behlala bengenzi lutho kuzabeyinjongo ezibe zitsho ukuthi awulatozazabeyitshinte besukume besenduke ngekhaya kodwa impilo itshitshe kubona ababili abathathu baseparliament bayineshala but the majority of Zimbabweans ngikhonkinye bekupovati ngoba izalo ivele yona yiparty efida and efida on poverty xa kubesovathi abantu bedubeka abantu beqela abantu benqenga for everything even though ngene etoilet izalo yikho esemva khona.
Mnumzana Ngwenya, ungasigqibela uhlelo lwethu usipha nje elilodwa ofuna ukugqiba ngalo.
Iqiniso ukuthi ukubusa kwedlana u-PF lokungavuthi kwe-NDC nxa kungekuthendakala ngoba imithetho yesekelo sombuso iyephulwa umuntu kanjana uZulu akuncedi lutho yena ngoba ivoti yakhe kayila msebenzi eyisebenzayo nxa esiyavota.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwadi ecubungulayo ezombusazwe. Lizwe njalo umnumzana Bekuthemba Nyathi, ilunga le-MDC Renewal Team, bebexoxa bendawonye lo Chris Gande we-Studio 7.
So kutholakale inkulungwane ezidlula amachumi amane amadola eMelika i-42,000 eyokuthumezela izidumbu zezizalwane zeZimbabwe ezimbili ezibhubhele eMelika ekhaya. Imali le ebuthaniswa ebulenjini be-internet kusetshenziswa iucaring.com ngeyokungcwaba unkosazana Nancy Tinonza lonkosazana Molin Tariro Makoronga abasanda kubhubhela eMelika. Ababili laba bebekuhlelo lwezifundi oluqhutshwa yisigodlo sommeli weMelika eZimbabwe ole-United States Students Achievers Program. Kodwa kulokhu kusadingwa imali yokuthwala isidumbu sikankosazana Susan Muroyiwa obhubhele eSavannah eGeorgia eMelika ngeviki ephelileyo. Umntakamoyi unkosazana Chiwoneso Mpofu uthi sebethole inkulungwane lamakhulu ayisithupha amadola eMelika i-$1,600. Imali le idinga phose inkulungwane ezilitshumi zamadola yokuthwala isidombo sikamuroyiwa sisiya ekhaya. Ingcwethi kwezembiko eyethulwa ebulenjini be-intanethi umnumzana Jerry Dumani utshele uKipsto we-Studio 7 ukuthi inhle kakhulu indlela le yokudinga imali lanxa abanye abantu besehluleka ukuncedisa kulokhu ngoba bengenelisi ukungena ebulenjini be-intanethi.
I-technology isisebenzisa amalanga lawo iyasiza ukubana sihlangane ebantwini emoyeni singabonananga. Njalo ke isidingo semali vele siyafunakala. Ama-technology anjengabo-Kickstarter labo-UCaring ayasiza abantu ukubana be-raise imali eningi behlanganisa abantu abangazaniyo labantu babaziyo through ama-social network. Kuba lula kakhulu ukubana imali itholakale and ma ngikhangele ngibona ngathi i-technology leyi yabo-UCaring labo-Kickstarter izaqhubeka isiya ngaphambili. Mina ngilesifiso sokubana ngakubana i-technology leyi siyayisebenzisa uku-raisela abantwana besikolo imali ukubana bangene ezikolo. Wabulula kakhulu mangikhangele ngibona ngathi imali le yagcineka kuhle kule security lapho uyabonakala ukuthi ubani okhiphe imalini imali yakho iqonde ngaphi njalo imali le ingena esikhwameni esinye ukwenza kube lula ukubana imali le iye lapha emele iye khona.
Ye mase sikhangeleke kulabantu abangalakho lokhu ubulembu be-internet bangabanjwa njani?
Kathesi ubulembu be-internet buyafunakala ukubana isebenzise lawo ama-technology esiwathi ngama-crowdfunding. Mangikhangele njengobana nje ngathi yaqhubeka nje into engiyibona isenzakala lapha kuza ukuba lama text message solution engathi lawa-ke asebenzisa i-SMS. Ukukhula kwe-technology kuya ngokuthi ubani oyisebenzisayo. Ngibona ngathi ngemva kwesikhatshana nje kuzaba lula ukubana kube nesidingo sokusebenzisa i-SMS phela uma sikhangele i-SMS ilula usebenzise wonke umuntu lefoni noma ungalayo nje i-internet noma lokuncane ulakho ukubana usende i-SMS, i-SMS yane iphendulwe ngumemoto ozakwanisa njalo ukuthi bana ingene esikhwameni leso. So masikhangele nje ukukhula kobulembu, i-SMS izangena-ke lapho, kube lula-ke ukubana abantu betholakale ukuthi bengene kulezi izikhwama zabo Kickstarter labo-UCarry. Njalo-ke I think enye into ebengibona lapha nje eyenzakalayo nje kulesidingo sokubana nama-technologies lawa atholakale ebantwini bonke. Ukuze i-technology itholakale ebantwini bonke, sokuza kufuneka uma ungakhangela amazwe njengabo-Kenya kule nto leyabayithi nge-MPS. Abantu baziphilele amakhaya abantu, akula lesidingo sokubana kube le internet, but wonke umuntu ule MPS. I-MPS le yenza ukuthi abantu bakwazi ukutshintshana izimali bangalayo i-internet.
Lo mnumzana Jerry Dumani, ingcwethi kwezokwethula kwembiko kusetshenziswa ubulembu be-internet obekhuluma le Studio 7 ekhonapha eMelika.
Umlobi weZimbabwe obuya njalo abe yimbongi uBongani Ncube sethule ugwalo olutsha olulesihloko esithi umhlaba kawulaqiniso. UBenedict Nhlapo uqhube ingxoxolo mnumzana Ncube yena othi loba nje lolu gwalo lulokunengi okukhombisa ukunambitha kolimi lwesiNdebele lujonge njalo ukufundisa ngobukhokheli obuqotho.
UBongani Ncube udwetshulwe yingwe ngo-1977 kozimnyama ePlumtree. Loba njengazange athole ithuba lokuqeda izifundo zakhe zesekendari, ugwalo lwakhe lolu luncintisana lolwesikhwicamfundo. Indaba esegudwini kulolu gwalo yibunzima wahlangana lezakhamizi ezazisilwa impi yenkululeko zingelasikhali. UBongani uthi izakhamizi lezi yizo ezaziphekela abalweli bempi yenkululeko, zibapha indawo zokulala, zibalimukisa lapho okwakulesita khona, okuyinto athi yenza ezinye zatshiselwa imizi, ezinye zabulawa. Uthi okubuhlungu ukuthi kuthe sekubongwa labo abalwela impi yenkululeko, izakhamizi lezi zalahlelwa kachana, kweza amagovu azitika ngemali yelizwe, izwe laze laguqa ngamadolo.
Ngicabanga ukuthi esikhathini esiningi kwakumele kubhekwe, bakhona abantu abahluphekayo, bakhona abantu ababedinga ukuthi mhlawumbe ba compensate, but okwaba buhlungu kakhulu ukuthi singathi mhlambe kwaphinde kwanindwa itswaye esilondon. Bakhona abantu abahlukunyezwa kakhulu ngesikhathi sempi yegoground, abazange banakwe. Bahlukunyezwa kakhulu ngesikhathi sempi yenkululeko, abazange banakwe.
Indaba yakhele uyiletha esebenzisa indatshana yomunye ubaba owayesinothi, kwase kusithi indodana yakhe yaya empini yenkululeko, kwathi indodakazi yakhe layo yadlwengulwa ngesikhathi saleyompi. Umkakhe wafa ngesifo senhliziyo ecabanga abantu bakhe, ngoba yinto eyahlukuluza kakhulu imuli yalubaba.
Bahlupheka namhlanje kungenxa yayo leyo mpi, abanani. Okwaba buhlungu ukuthi bona abantu ababebavikela abanye babo babefihla abantu babo babajikela futhi ama-ovet ahambe shaya abantu. So sabona kuliphutha elikhulu kakhulu. Mhlawumbe into eyayidingeka ngaphambi kokuthi kube khona ukuklonyeliswa kwento ezithile, babedinga nje i-counseling ukuthi abantu batshelwe, bakhanselwe nje abantu abahlupheka kakhulu.
Umlobi owaziwayo uDavid Magagula owethula ugwalo oluthi sasisemeveni kanye lo inyathelo 5 lo 7 uthi isiphiwo sikaBongani siphica umqondo.
Lulimi oluvuthiwe impela. Sikhangele futhi imfundiso ephakathi laphana. Iqakatheke ongang ukuthi uyabuye ibhekele ukuthi mhlawumbe imfundiso ongayithola kuma-professors. Ngicabanga ukuthi uBongani indoda enesiphiwo esikhulu kakhulu. UBongani yimvela kanye, isiphiwo esikhulukhulu kumthwakazi, ngomunye mhlawumbe wabakhokheli abangavamanga ukutholakala.
UBongani uthi ufisa kakhulu ukuthi abaholi beZimbabwe balubale lolu gwalo.
Kukhona mhlawumbe okumele bakwazi ngokuthi umphakathi ucabanga kanjani, kumele bakwazi ukuthi umphakathi ufisani. So kulobu holi ngathi mhlawumbe kuleli bhuku kukhona ubuholi obuhle lobuholi obungekho buhle phakathi nakwaleli bhuku. So ngicabanga ukuthi mhlawumbe ikakhulu abasakhulayo kumele bakufunde, balifunde lolu gwalo, bananzelisise ukuthi uholi asikuba yingqwele, ubuholi kusebenza nabantu, wazi into abayifunayo.
UMagagula uthi sekusemphakathini ukuthi azithaphele lolu lwazi.
Sizathola ukuthi abaningi bazaluthanda ngoba luyakha futhi lubavula ke inkophe ngokwenzakalayo lokwenzakalayo, lubatshela njalo amaqiniso. Kanti ke labo bathanda ukuthi iqiniso lifihlakale bazaluzonda, mhlawumbe baze bamzingela okancube bafuna ukuthi mhlawumbe bambulale, njengalokho esikuzwa ukuthi kuyenzakala ezweni ukuthi kulezi nsuku ungenza ukhuluma iqiniso baya kuthumba.
Isifiso sikaBongani yikuthi ngelinye ilanga lolugwalo lalo lube ingxenye yezinto ezafundwa ngabantwana besikolo. Ngimele Studio 7 eJohannesburg eSouth Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Hayi ke kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngontungamili inkomo.
Lo sithandekile mhlanga, lilale.